Ngiyabingelela mina ngakhethwa ngabazali ngingekho kulowo mbuthano njalo ngingekho kwezombusazwe. Ngakhethwa ngaba ngedwa kula owaba lensuku. Maqondana nokuthi abantu bakhethwe yizakhamizi, ngibona kukuhle ngoba basuke bananzelele umuntu ongabamela olesizotha nokubheka kade.
Ngezinye indlela ungathini ngohlelo lolo olokuthi abantu bekhethwe yizakhamizi? Ubona ingani luyasebenza yini okwedlula ama-primary elections lawo ajayelekileyo? Abanye bathi kungadala ukuxabana lokungezwani, njalo lakho kuyenzeka ukuthi abakhokheli bebandla befaka abantu ababafunayo ukuthi bekhethe.
Ngicabanga ukuthi kuhle abantu bazikhethele umuntu abamthandayo ngoba bayabe bemazi ngcono akula kudonselana. Abakhokheli bebandla bengafaka abamfunayo, yebo ngeke ngale ngoba singebone ngasolinye.
Kodwa uqhuba njani umsebenzi njengokhansila selokhe wangenayo, njalo ukungena ungasiwo muntu wezombusazwe kuyaphathisa yini kumbe kulukhuni?
Ngiqhuba kuhle lezakhamiza kula hlupho. Inhlelo engangizikhangelele azihambanga kuhle, kodwa ibooster iyakhiwa, ikliniki si-approve. Lanxa kunzima kancane ngikhangelele ukuthi intuthuko iye phambili ngoba kusukela ngo-2018 ukuze kufike lamhlanje ngo-2023 kasila lapho esancediswa khona ngezimali ezivela ku-Constituency Fund, Devolution Fund kanye nezinye inhlelo ezifanele zisiphathise njengewadi. Ngikhangelele ukuthi nxa kungenzeka sibe lentuthuko njenge-Ward 16 enhlelweni zonke engazifisayo ukuthi zibe. Maqondana nokungena kwezombusazwe ungasopolitician, akulahlupho ngoba usebenza nabahlali elazanayo eliphila lomu. Elokugcina nje engingalitho, njengoba sisiya kukhethwa, abantu kufuze babambane, bahloniphane, badadelane, singabamphana, siyanqotha bonke.